Abakhuthaza ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo bakhokela amalunga eZimbabwe Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network, Zimbabwe Christian Alliance labanye. Kulama mandla aphikisayo athi ukhetho lolu soluphekaphekwa yizeki endaweni ezijiyeneyo lapho kuthiwa kulabanye abaqhuba ukhetho lolu abatholakale bevota izolo bebodwa, njalo kwafakwa indawo zokuvotela ezigabeni ezilabalandeli abaningi abebandla elibusayo. Izeki ithi isahlolisisa konke lokhu okwethulwa ngamabandla akugqela ele-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nathan Jamisa. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izeki iqhube ukhetho ngemfanelo.
Lolu khetho olukhona olwama-by-elections luqakathekile kumuli lezakhamizi zonke zeZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwi labantu liyabe lisiba khona njalo ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo, hayikhona lezi ezibekwe ngama-political parties kuphela, ngoba kwabizwa abanye abantu baxotshwa. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi izakhamizi, abantu abehlukeneyo abeZimbabwe bekwanisa ukuthi bezikhethele inkokheli abazifunayo.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF uthi kulabantu abethula amanga aluhlaza tshoko enkundleni zokuxhumana ngokhetho lwama-by elections.
Abanye abantu sebesenza into lezi ezithiwa ngama-mimic videos, so ngani kuthiwa kumbethiwa izeki zikhipha ama-ballot box, ama-ballot box asebonakala emagangeni, lento ezifana nalazo nalezo. Akufanelanga ukuthi ngabo abantu benza njalo. Asingenele ekhethweni ugqoke isibindi, hatshi ungene ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa usudliwa usithi hani labona vele ngavela ngatsho. Kwasuka lapho kwalisha amaqada kwasala umsobho.
Uchuma uthi kumele abantu bevote ngobuningi babo.
Okuqakathekileyo yikuthi libona this time around ngiyafisa ukubana ngaba abantu bayavula amehlo, ungaphongi ukuvotela nje ngoba iphathi ethize njengalapha emadorobheni, kodwa uvotele ukhangele umuntu wangona omvotelayo, ngoba khangela izinto ziyonakala ngenxa ikaliba yabantu esibafakayo emahofisini lawo.
Umnumzana Janana Ngwenya ofisa ukuba ngukansila emganweni ezimele yedwa uthi ulakho unqoba kukhetho lolu. Uthi kuyayangisa kakhulu ukuba amanye amabandla abekhankasela ukuvotelwa nguZulu anika abantu ukudla okunjengempuphu, inkukhu, amabele kanye lemali.
Abananzelela ukuthi ukuba ngukansila, a councillor comes from the resident. Kayiphumi kupolitical njengalokho esesukubona. It's not right. Ukansela kufanele akhethwe ngabantu. Ukansela kufanele abe ngumuntu wabantu, waziwa ngabantu imbali yakhe, lezenzo zakhe phakathi kwabantu. That might help the community ukuthi bela ma better councillors.
Baningi abantu abalandela ukhetho lolu emadolobheni lemaphandleni. Umnumzana Traymo Mpofu ohlala eBulilima West ngomunye wabo.
Manje namhlanje nizwe kule into le imibiko ethize ethi babhizi bazama ukukholisa izimpuphu endaweni ezifana lakubo Gwanda. Yiyo into esikhumi engiyisayo ebantwini ukuthi abantu babakuthathele ukudla bazidlele. Bengabi le ndaba, but evotini ebhokisini bazabe uyabe usuwedwa, abantu bebekwazi ukuthi bavotelane, abantu bavotele ikusasa, ungavoteli impuphu, ngoba thina sifuna ukuya solution epermanent, ayikhona isolution yelanga elilodwa kuphela ukuthi uzakudla impuphu okwanamhla kuphela ulalosuthi kusasa ungovuka ungakwazi ukuthi uyadlani labantwana. Sifuna ukuya le permanent solution eza make sure ukuthi umuntu uyaziphilela, ekwanisa ukuzisebenzela ezidayela izinto zakhe, esurviva kanjalo nje emzini wakhe lemuli yakhe siya phambili.
Omunye wakhe umnumzana Blessing Dumane uyakhala ngendlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo.
Sifisa wonke nje lukuhambe kakuhle, plus vele ku-obvious ukuthi vele abantu bafuna i-yellow nation, into abayidingayo kuphela, akukho okunye. Simangala nje khonoko nje okwekhwekhwe sokuvele ukuthi bafaka ebhesini ekuthotshwa khona abantu i-polling station.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seGwarayi eLupane esabelweni seMathebeleni North laye uyalulandela ukhetho lolu.
Sikhangelele ukuthi lolu khetho lube ngumhlahlandlela wokhetho oluzayo olwakumnyaka ozayo. Yikho lapho esizabona khona ukuthi mhlawumbe kulo tshintsho olungabe selwenzakele. Okusikhangelele khona ukuthi kuzabe kule ndlela ezikhona ezizabe zisenqabela izinto ezinjenge-rigging, ukutshaywa kwabantu lokunye nje. kodwa ke ngokubona kwami njengenjayelo ibandla leli libusayo le ZANU-PF angiboni ukuthi lizayenelisa ukuthi liyenelisa ukuthi ligcine ukuthula bekhangelele ukuthi nxa ukhetho lolu lungaphumelela ikakhulu ibandla leli liphikisayo ele CCC lingawina kuzabe kuyindlela yokuthi sekuzajengisa ukuthi lalo lizabe lizanqotshwa kumnyaka ozayo.
Kusasa kuvotelwa amakansila labazamela izigaba ezijeneyo edale lephalamende. Kulandela ukuxothiswa kwababemele indawo lezi libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. I-ZEC-ET asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lolu ngoba sebelungise zonke indawo zokuvotela. Unkosazana Linda Masarira okhokhela elinye ibandla eliphikisayo obecele ukuba umthethondaba uhlolisise indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo uthi i-High Court iluphosele kachana udaba lwakhe. Ngimele i-Studio 7 ise-Maryland, ngingu-Gibbs Dube.